udaba lokukhetha amajura ludaba olu engingathi luhlukanisa abantu abaningi kakhulu ngoba okokuqala umlungu wabulala umuntu omnyama okwesibili lipolisa so into zakhona zona lezo zenza ukuthi abantu abaningi badonse ngendlela ezihlukeneyo kodwa ekutholeni ijura ngibona ngathi bazothwala kanzima ngoba idaba le yagcwala umhlaba wonke jikelele ngoba almost every day ubusithi ungatheni i-TV on obukubona kusenzakala ngama-protest ade senziwa ngama-Black Lives Matter and kulawa ama-protest babe behlabela besithi say his name George Floyd, say his name George Floyd. So wonke umuntu obukela i-TV and balutshwana abantu abangabukeli i-TV kulamalanga uyalwazi udaba luka-George Floyd. So I think kuzomele basebenzise enye indlela yokukhetha amajura ngoba kuzohlupha kakhulu. Ngizwe kuthiwa sebathola abathathu njengayizolo kodwa ukuthi bazothola abanye laba abayisitshiyangalolunye ukuthi babe yi-12 kuzohlupha kancane ma kuyukuthi baqhubekela phambili nge-criteria yonaleyo ukuthi kube ngumuntu ongaziyo ngecala leli or ongaziyo ngodaba lolu luka-George Floyd ngoba ludaba olwagcwala umhlaba wonke jikelele lamazwe wonke nje. Ngikhuluma kanje nje labantu ekhaya eZimbabwe bayakwazi ngo-George Floyd so even bangaze bayadinga ijura ngaphandle kwe-America angiboni ukuthi bazoyithola.
Ungathi kulobufakazi yini obungenza umsolwa afunyanwe ele cala?
Ubufakazi obukhona buqine kakhulu ngoba kule video la akusibo lokuyana okuthiwa yibufakazi bokuthi inzwabathi into eyenzakala ibonakala ibroadcastwa live isenzakala so kunzima ukuthi abathethi icala leli ba-ignore the fact yokuthi le nto yenzakala phambi kwabantu bonke beyibukele kuvideo. Also ma uthi uyakhangelisisa futhi indaba yakhona ungazibuza ukuthi okay ma kuwukuthi umuntu lo wayengela cala waye waxotshwa umsebenzi why i-department ye-police ye-Minnesota yabona kubalulekile ukuthi umuntu lo axotshe umsebenzi ngoba bayazi ukuthi into ayenzayo le licala. So I think wonke umuntu obelieva ku-justice ukhangelela ukuthi ipolisa leli litholakale lilecala njalo futhi kumele ligwetshwe ngendlela ezothokozisa abantu kungaphombi ukuba yilokhuyana nje okokuthi anikeze isigwebo esincane just nje ukuphiza abantu kodwa kumele isigwebo esitshengisa ukuthi sokulo tshintsho ngendlela abantu abakhangela ngakhona indaba ze-racism le-discrimination ngoba clearly kwakule racism lapha niyenzakalayo the way ababulala ngakhona u-George Floyd. So yes mina ngibona ungathi uzogwetshwa lo muntu and uzoba yisizekeliso kwamanye amapholisa labanye abantu abalengqondo zobu-racism zobandlululo ukuthi hhayi umthetho awukuvumeli lokho and if ungabanjwa wenza into efana laleyo uzogwetshwa.